Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 9 Mpandula 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amazwi omkhokheli we MDCT umnumzana Morgan Tswangirai awukuthi igugura hundi yabangelwa yini asecunule abanengi.
Kanti abantu bemathwende midlands abama-victims egugrawundi kwakumele badifende wapha amazimbabweni bewadifendelani bewadifenda kuthela.
Amafutha ezimota asesilela elizweni kulandela ukwehla kwesisindo semali yohlobo lwama-bond notes.
Ubhoda amagaraji wonke akototali kungabona vele lilodwa lingela ngohlube kwazi ukuthi wonke kahala futhi phakathi kolunye uhlupho inhlanhla nje ukuthi ifuel lozingena ku-black market.
Ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukhangelelwe ukugcotshwa ngolwesibili oluzayo eZimbabwe International Trade Fair. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amazwi omkhokeli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai owukuthi igugura hundi yabangelwa ukukhethana kwemihlobo aqhubeka esolwa ngabanengi. UTswangirai wethulela amazwi ngempela sonto edluleyo emhlanganweni wamabandla akumanyano we-MDC Alliance. La mazwi abanye bathi ayiqondiswe kumsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe owayengekho embuthanweni lo. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Ngqabutho Mabhena ulobele umnumzana Tswangirai incwadi ekhonona ngamazwi la. Sixoxe laye saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kutheni aze yalobela incwadi.
Uthe sefikake kobulawayo sibonile lokuthi abantu kade bekhona kodwa kade ongagcwalanga njengeminyakeni. Wasekhipha ke istatement inkulumo yokuthi okwenza ukuthi kube le background yokuthi abantu bapromota i-tribalism, i-ethnicity, bangadefendi amaZimbabweans wonke. Umbuzo esizibuza wona yokuthi nxa izizalwane zaseZimbabwe zahamba empini zisiyalwela inkululeko. Ngo-1980 abasemathebeland le Midlands bavotela izaphu. Igugrawundi yaqala ngo-1983. Kanti abantu bemathebeland le Midlands abama-victims egugrawundi kwakumele badifende wapha amazimbabweni bewadifendelani bewadifenda kutheni ngoba indaba yegugrawundi yindaba yezanu-PF eyayilwisana lezaphu yathumela igugrawundi e-Midlands lemathebeleland. Yikho sibona inkulumo ka-Morgan Tswangirai kayiqondanga ukumbhalela ke kwami incwadi kuyikumqondisa ukuthi angaphindi inkulumo enjalo ayikhulume nxa engelalwazi lokuthi indaba egugrawundi isukela kuyo.
Sizwa kuthiwa uthole impendulo, ungasitshela ngamafitshane ukuthi impendulo yakhona kuthiwani?
Impendulo engiyitholileyo loba nje bengaqondanga mina kodwa ibisibhalwa nje ingani ibhalelwa uZulu wonke ithi yona akumelanga sixabane ngendaba zokuthi ubani ngumhlobo bani abantu lobulindebele lobulidonga ulalo ilungelo lokuba ngumongameli. Kodwa ke abakuphazamisayo abakungananzeliwe ukuthi indaba yonke lapho ukuxabana kwayo kawusikho ukuxabana kokuthi babanga okomhlobo. Ukuxabana kwabo babanga i-strategy le-tactics ukuthi udaba lika-2018 kumele balubambe njani. Bese belahleka ukuzwisisa ukuthi inkulumo zabo ezibaxabanisayo yiziphi. Bese befaka indaba ye-tribalism ongamelanga ivele ingene phakathi. Yikho nakhona futhi engutshele lokhulumela uMorgan Tswangirai ukuthi liyalahleka nxa ngoba kungakhuluma uThokozani Khuphe ngoba ebeyemathebeleland sekuyindaba ye-tribalism. Kodwa ke nxa kufakwa uNelson Chamisa kufakwa omduri besiba ngo-deputy president be-MDCT akuso tribalism bona bakubona kwinto eqondileyo. So ke sibafutshela khona ukuthi akumelanga nxa bexabana kumbe nxa bekhankasa basebenzise i-tribalism lapho evele ingangeni khona. Bona kabahlale phansi noThokozani Khuphe balungise into zabo ezibaxabanisayo basekele thina singama victims e Gugurawond sizazilungisela indaba ye Gugurawond nxa isikhathi sesifikile.
Hello ke ngumnumzana Nqaba uTho Nicholas Mabhena isizalane seZimbabwe bekhuluma le studio 7 ese South Africa. Lokhu sikudaba olufanayo udaba lomaphepha agcona umongameli weMDCT umnumzana Morgan Tswangirai encoma umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe ahazwe edolobheni leGwanda ngeviki edluleyo elokhu edida ingqondo zabasekeli baleli bandla. Abanye bathi le yimisebenzi yezanu PF kodwa abanye abafana lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo bathi kukhona ukuchaya amanzi kudaba lolo.
Sabona sibila igcwele ngestrateni ikakhulu phambi kweofisi ye-MDCT yena leyana.
Ubona abantu khona ngapho eGwanda bathi nikakhulu abasekeli bebandla le-MDCT bayakusekela yini lokhu ukwenzakele?
Okwamaqini nxa sikhulumisana labo thina abanye singekho phakathi kwakhona ku-divided. Kulabanye ababhiliva ukuthi amaphepha lawana aphume kwabanye babo. Ngoba bayasho abanye ukuthi kulabanye abasuka ngomgqibelo baya koBulawayo kodwa abafikanga kulontshi ye-Alliance kodwa babesukile eGwanda. So bacabanga ukuthi kungaba yibo ababesiyathatha lawo maflyer bese wajika nga. Bese kusiba nabanye abayalayo bethi no, indaba yamaflyer le ingabe ungumsebenzi weZanu PF le-CIO ngoba baloku yenza izinto ngazena lezo ndlela kwaningi ukuthi kuphonge ukuvuka kuqhaywa ama-flyers ejele indawo yonke ku-10-10 kudingisele ukuthi avele ngabhathi ukuthi uyalandeli sithi ubonda hhayi kungabe kuyikwenza kwezanu PF. So ku-divided okwakhathesi ngoba ikakhulu khona phakathi ku-MDCT kusase lokwehlukana abanye besithi alliance right abanye besithi kangekho right. So there is kungaba le possibility yokuthi ama-flyers lawo made angaba asuka phakathi or kuyisandla esingaphandle.
Kodwa wena ukubona kwakho kule mpawu yini ezikhomba ukubana amagwaliba lawo avela kubasekeli bebandla?
Ngowami umbono ngingakubeka kahle sibili ngowami umbono ngendlela into ezimi ngayo lanxa ukuxoxisana nje nabanye abasebenzeli be-MDCT kungaba le thuba eliningi ukuthi ama-flyers lawo asuka phakathi kwawo kube la mathuba amalutshwane ukuthi engabe asuka phandle. Ngithi amathuba okuthi angabe maningi ukuthi asuka phakathi angabe maningi ngenxa yokuthi esikutholayo hambe eGwanda abaningi abavumelani lokuthi infact ama-Thebelen South abavumelani lokuthi i-MDC kancube iphiwe ama-seat okungani iyawaphiwa ku-alliance agreement besithi MDC kancoba kulanto ekade iyenza bona bebevele sebesebenza ku-ground. So akwenza ukuthi bethi besebenza bese kuya bezethathelwa ama-seat anikwa abantu akade bengayenzi lutho.
Alo ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda ubexoxa le studio 7 ekhona le eGwanda. Amafutha ezimoto asesilela elizweni kulandela ukwehla kwesisindo semali yohlobo lwama-bond notes. Ama-bond notes ayethiwa azaba isisindo sawo sizakuba ngutshiki lobhanqa le-dollar le-Melika kodwa isisindo salimali siqhubeka sisehla okokuthi abanye sebethengisa limali ngesisindo esiyingxenye ye-dollar. Sixoxelo somabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kambe lapha eZimbabwe sesilohlupho uyakhumbula qoqa sazo ungibuza ngokuthi ama-Civil Servant aphiwe imali. Lami ngikwazisa ukuthi kusukisela ngo-August lapho esiyaqeda ukubabhadala ilizwe liyabe lingasela mali. So kufikile khonapho. Imali yokuthenga ifiweli isishota eZimbabwe okubangela ukuthi emadorobheni njengakoBulawayo leHarare lama-queues amafiweli lapho ethe yatholakala khona. Kodwa ungathola kungela kuyabe kusitsho ukuthi kabalayo bayakwazisa ukuthi simelele i-delivery kayikabuli. Siyazibona nje imoto zibuya qoqo yethu ukuthi ayisilindele ifuweni. Ubhoda amagaraji wonke akototali ungabona vele lilodwa lingela wahlube kwazi ukuthi wonke kala. Besiphakathi kolunye uhlupho. Inhlanhla nje ukuthi ifuweli lokhu ingena ku-black market. Xa ingena ku-black market alukhanyi kangako lolo hlupho.
Sizwa abanye besithi okunye okungaba kubangela ukubana kube le dubo lokuswelakala kwamafutha ezimota ipetrol yikuthi isisindo sebond note sesiwe kakhulu nxa kuqathaniswa ledola lemelika. Kungakuliqiniso yini lo?
Kuliqiniso ukuthi isisindo sebond note sesiwile kakhulu uqathaniswa ledola leAmerica, ngoba ungabona into eziningi sezikhwela kakhulu. Ngingakunika i-example, bengiyethenga idipa lakhona ndithenga efektari beliyi-$100 ngikhonapho nje bahle bathi kabalikhwele libe yi-$150 okuyikutsho ukuthi hhayi i-bond note isiwile. Vele yayiveliwile, uyakhumbula lapha esiyithenga khona emkambo e-black market vele bebeyenza i-70 cents, kutho ukuthi ngezinye iindlela sikuma between 50 to 60 cents i-value ye-bond note. Kakusasebenzeki.
Alo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga, usomabhizimusi ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguntungameli Nkomo. Lizakhumbula ukubana ngeviki edluleyo besilengcwethi kwezamasiko njalo engusobhuku wenketa village eLowakwelo umnumzana Matthew Nketa. Sixoxa ngemizamo abayenzayo yokuvuselela amasiko esintu kulesi sigaba. Ekuqhubekeni kwengxoxo yethu namhla siqale ngokubuza uNketa ukuthi kanti ubuhosana bona bufundelwa njani.
Ubuhosana abufundelwa yi-spiritual program ebakhona njengayo idlozi. Umuntu eza kuphunywa lidlozi, kunedlozi lobuhosana, kunedlozi elokwelapha, elokuba yinyanga, kodwa-ke kuphuma emuntwini ngokuthanda kwemvelo.
Nxa licela izulu khona ngapho enkabazwe kahle kahle liya ngaphi?
Kuyiwa emtolo ngokohlelo lesintu, kodwa ngokohlelo lesikrestu ayabuthana amakrestu lapho abekhethe khona babuthane bacele. Khonokho kuyake kusinedise nxa siphumile sakwenza, ikakhulu ngokohlelo lwesintu. Iganga lethu lingcolile, igcwele amalembu abothelwayo ngabantu abagangileyo esigabeni. Kube sekusiba le mvunulo ezingalunganga, abantu abahamba bezibophele ezihlahleni futhi. Konke lokho singakukhuculula nezindlu zabothekwani, sikhuculule sigqibele lamathambo. Imvelo ijwayele ukuphendula endaweni yakithi eLowakwelo, singakwenza ngakuhle khonokho isikhathi sisekhona. Yasilithole izulu lokuphilisa abantu, singabi ngabantu bokuhlala sinedwa yithe.
Ukhuluma ngendlu kaThekwane, kuyini? NguThekwane inyone engiyaziyo mpela.
Yiyo kanye lelihleli lodwa.
Liyabe lichitachita indlu yayo, kuyabe kuhambe njani khona?
Esintwini kulenkolelo yokuthi uThekwane ubutha yonke into, ubutha lezinto ezivala izulu kanye lezikhova izindlu zazo lezinkozi. Ngalesi sikhathi isikhathi sokuhamba sikwethula konke lokhuyana, kutshisa amathambo siwagqibela. Imvelo ekaNkulunkulu lo mvelincane wadala lomhlaba ibe clean, ngoba ingaba clean isikhuphe zonke lezo zinto liyala kuphela.
Nxa lithe lachitha indlu kaThekwane sobhuku, uThekwane yena sehlala ngaphi manje?
Uzabona lapha azahlala khona Ntunga, ngoba-ke kuvele esikweni kwakuthi ithi ngalesi sikhathi kuchithwachithwe izindlu zazo zonke lezo nyoka. Asikwazi ukuthi kudala babehlala ngaphi, kodwa lathi silandele isiko labadala.
Indlela singathi esintwini uThekwane inyoni embi efana nje lesikofa.
Ya, kulenkolelo yonaleyo imbi khonapha ngathi ufike ezidlekeni zazo. Asikwazi ukuthi sazizwanani njani lezulu, kodwa sakhulu abadala besithi ziyachithwa ngalesikhathi.
Sesike sezwa abomkhathi kuluma ngokuthi ngomnyaka ozayo kulakho ukungabi lezulu elaneleyo. Ukucela izulu elikhuluma ngakho lingaba lilandela na leyo mbiko kumbe lenzo kwenu okungelani lembiko le?
Lokhu kwenzakala minyaka leminyaka. Ngokwesintu ngesadabuka vele kusenziwa mnyaka ngeminyaka. Abomkhathi babe beqondile ngabe sicebisa khonokho ngoba kuzasifaka esigabeni sokuthi sike silungiselele inhlanyelo zokuhlanyela. Abantu kabakhuthaze emavillagini kugrassroots ukuthi abahlanyele ama-small grains. Kwenza ama-small grain crops ayaresista ilanga kunokuthi utshaye i-eka yonke umumbu. Kungangcono ukuthi i-eka uthi hafumbu, hafundumba, hafuzuvu, njalo ugabanise lawo ama-small grains e-teka opoko laba. Abanye bayasicupha isishwala kathesi ngoba sizefinisheka kakhulu le nyaka bayivunile kithi la.
Siyake sibone abanye umuntu uyabe eyinyanga uthole eselahle amathambo waya e-church esengumprofita. Abanye umuntu uyabe nguprofita e-church uthole eseyinyanga. Kuyabe kukambe njani kona?
Osegukukela esikrestini ezakade nezembatho zesintu kuqakathekile ukuthi azivele angahambi ezitshathike ezicukwini ngoba zizikhonkwane ezinto.
Hayi, siyabonga sobhuku, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngibonge kakhulu Ntunga.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lengcwethi kwezamasiko njalo engusobhuku weNketa Village eLower Gwelo umnumzana Matthew Nketa. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtunga Milinkomo.
Hayi, siyabonga Ntunga Mili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo kulandela ilanga lokugcotshwa kwakhe njengenkosi yamaNdebele ngolwesibili eZimbabwe International Trade Fair. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Gade njalo ngibonge labalaleli bonke bakomthakazi abalaleleyo.
Ungasitshela ngomcimbi omkhulu lo elukhangeleleyo ngolwesibili ukuthi amalungiselelo akhona ahamba njani okwakathesi?
Ngithanda ukwazisa uZulu wonke wakomthakazi, ngithande njalo futhi lokumusa uZulu wonke wakomthakazi ukuthi mhla ka 12 September sizabe sise Zimbabwe International Trade Fair lapho okuzabe kugcotshwa khona inkosi umzilikazi wesibili, lapho inkosi umzilikazi wesibili azaqala khona ukusebenza. Sicela uZulu wonke wakomthwakazi ukuthi eze kumcimbi lowo azogcoba azobona inkosi yabo iqala umsebenzi. Amalungiselelo kasi ahamba kakhulu.
Bakhona yini abakuhulumende elibanxusileyo?
Sinxusile baba, saze sanxusa kanye laye umongameli uPresident Robert Mugabe ukuthi nxa elethuba angabuya laye azobona inkosi yakithi igcotshwa. Sinxusile amazwe amaningi kakhulu awomhlaba wonke ukuthi labo nxa bengathumela abameli babo, nxa bengazibuya bona futhi labo kulungile, izincwadi zonke zihambile, sikulethemba lokuthi sizabe silabo abameli babo kanye labo.
Bakhona yini abavela eSouth Africa elibanxusileyo abakomkhumalo?
Bonke baba banxusiwe, sibe sikhona ngale kuvike phelileyo kuhlangana lezinduna eziningi khona ngale zinxusiwe zonke, ngisho leze eButswana zinxusiwe izinduna ukuthi zize baba. Wonke umuntu baba unxusiwe ukuthi eze.
Njengoba sike sezwa abanye abakokhumalo bengani bayakhonona, lubona ke bayabe bekhona?
Baba senuse wonke uzulu wakomthwakazi kanye lawo amantunga wonke kanye labonabo abangane basola ukuthi yonale inkosi ingabekwa bonke banusiwe baba bakhangelelwe ukuthi babe khona siyakwazi ukuthi kona baba kukhona ukuba lemisawu kukhona uyazi ukucilelela naphansi njengezimulini sonke siyakwazi kukhona lokho kodwa ke nanku umsebenzi wesizwe banusiwe bonke kunuswe wonke umuntu ukuthi akeze azobona umthwakazi njalo ehlangene umthwakazi evuka
ngobani kahle kahle abakhiphe imali yokuthi kuphumelele
aba into leyi iphethwe ngabantu bakomthwakazi abantu bekhupha amadola bekhupha ama 50 cents bekhupha nicho amasente kadivelayo Sindi wonke lo uthwelwe nguZulu wakomphakazi akukho ngitsho senti elivele komunye umuntu ngaphandle kukaZulu kamphakazi uZulu nguye ozenzele yona umsebenzi nguye oziphathele yona umsebenzi ngumsebenzi wabo
kanti kungani umcimbi lo ungenziwanga lapho okuyake kwenziwe khona umgubho wenkosi
baba ngale sithanda ukuthi sichanisele kuhle abantu bakomthwakazi emsahlindlela lapho kuyake kukhunjulwe khona inkosi umzilikazi laphana kuyabe kukhunjulwa inkosi umzilikazi yikho ke ayisiyo indawo yokuthi abantu bangagcobela khona inkosi lapho inkosi eyaphumula nje khona izihambela nje ayisikho lasemzini wayo so ke yikho ke akumele kwehlukaniswe ke lokho ukuthi hayi inkosi kayigcotshelwa ngale lapho kwaphumula khona umzilikazi inkosi iyagcotshwa loba ngaphi kodwa ke ngale kuyisikhumbuzo kuzahlala kunjalo kuyivele kwindawo okukhunjulelwa khona umzilikazi kodwa ngibona futhi le nkosi ivele iza kutshintsha khonokho inkosi mathi khona ngoba kumele umzilikazi ayekhunjulelwa emzini wakhe ngeke ayikhunjulelwa lapho aphumula nje khona ukwenza ukuthi abantu sebesithi ba mkhumbulela khona yena kade indoda kade lomuzi wayo kumele zonke into lezo ziqondise inkosi yonale eza kuba khona ezaqala ukusebenza ngolesibili mhla ka 12 September lonyaka
hayi kwezwakala ayisibongile kakhulu ungavalelisa uZulu
ngithanda ukuthi ngivalelise uZulu ngisithi mazulu amahle mphakazi omuhle nabondlela zimhlophe ngithi lisale kahle lingakhohlwa ukuthi umcimbi wena omkhulu eyiwona lina elukhiphele nje lezimali zenu eliukhuphele ngitsho lezifuyo zenu eliukhuphele nje yonke into eliyikhuphileyo ukuthi ukhona njalo uyaphambili mhla ka 12 September ngolesibili uyenalo obuyayo lesibili sithi sonke kasitheni gwaqa enkundleni e-trade fair kobulawayo siyabonga mthakazi omuhle
hayi lathi sibongile Loke ngumnumzana Greta Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Raphael Stanley Khumalo ozithi yena inkosi yamaNdebele ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lagu short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz
okwamanje ke sengidedela imuva ngelithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga namuhla kuhlelo sixoxa nonkosazana Victress Mathutu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa izim imbokodo sicubungula ukuthi abesifazana abeZimbabwe basukumela phezulu yini ukuthi labo belungise amaphepha abo okuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni siyakwamukela kuhlelo
Okay.
Likhuthaza njani abesifazana ukuthi labo bephatheke kulolu hlelo?
into yokuqala nje ngathanda ukuthi ngiyabonga kuhulumeni weSouth Africa lomnyango wezasekhaya ngokuthi baphinde basikhumbule bavuselele la mapermit okuyinto besihluphe omama abaningi. Sikwamukela ngezandla ezimhlophe, siyabonga kumama uHlengwe Mkhize, sithi viva Mbokodo. Njengoba lento i-apply online njengalokho bekusenziwa ngo-2014, sibone omama abaningi bedliwa izimali zabo, abantu bethi baba-applyela online bebabhadalisa izimali ezisukela ku-R150 entweni umuntu angazenzela yona efonini, lobo ngacela omunye umuntu akwenzele yona, anyone ole access to internet engakwenza. Sibangayi ebantu abazobabhadalisa ukuba filela amafomu online. Ivizimi Imbokodo ikhona ukusiza omama abangenelisiyo ukuzifilela amafomu, abathintane nathi sibasize ukufila lawo mafomu online.
Yona imbangela yikuyini ukuthi abesifazana babe lohlupho ukuthi bebhale lokho okufunekayo encwadini lesi?
Ungananzelela abantu abaningi abalama permits lawa ngabomama abasebenza emakitchen. Abantu abafundileyo enough abaningi abawasebenzisi la, zange bawa-apply ama-DZP because bebevele belawo ama-permit wabo ama-critical skills. So abantu abaningi abasebenzisa la ama-permit ngomama nje abazisebenzela emakitchen, othole ukuthi le mfundo yethu ayikho ngako ukuthi nise singazibe sibe kwazi ukufila lezi zinto online. Kakhulu uzothola ukuthi omunye umama une-56 years, awucabanga ukuthi umama une-56 years unefoni mhlawumbe yokufona nje, even la ku-WhatsApp nje awazi nokuthi ungenwa kanjani ngoba usebenzele kishini kodwa leyo payment unayo. Lokho akutsho ukuthi somele uthi yena angasakwazi ukufila amafomu ngoba ekhulile njalo engalayo lulwazi olupheleleyo ngokuthi kufilwa kanjani. Abaningi abantu asebezifuna incwadi kodwa unfortunately incwadi lezi kulokhu ku-applya laba abavele be-applye ngalesiya sikhathi ngo-2010. So ngangokuthi abafilayo nje sokuyilako vele abavele belazo, futhi abantu abaningi esikhathi kuthiwa asi-applyeni ngo-2010 ngicabanga ukuthi bazange baye kuyo-applya. So abantu abaningi ngapha kithi esayidini lethu omama esilabe sesibabonile balama-permit lawa, abaningi basebenza emakhishini, abanye basebenza ema-restaurant. So laba abadinga ama-critical skills sebenzi le eskilled asilabo kangako. I think ma ngingaphambanisi laba u-2 kuphela athofa bomama bafika 86.
Manje lizabazisa njani laba abesifazane ukuthi liyabanceda?
Sifuna wonke umuntu ongumama, loba ungumama ulesihlobo sakho wena ulayo leyo permit, ulesihlobo sakho saziyo esilaleyo permit esingumama esifuna usizo, noma ngubani olalele ngalesi sikhathi olomama ozofuna usizo, siyacela ukuthi babalayele kuzimi Imbokodo. Like sila lapho sitholakala khona abantu bakho, sikhona ku-Facebook ipage lethu lithi I am a woman ngiyimbokodo, lalapho futhi sizochiya imininingwane yokuthi ma ufuna ukusithola ke sihlale phansi sikhulume sifile amafomu la ukhona senza kanjani. Then sile website www.zimimbokodo.com.co.za. So abale access ye website bangaya lapho, abale access ye Facebook bengaya ekhasini be-Facebook.
Lalilungiselele yini lokhu kumbe kathesi umuntu ongalancwadi ezifunekayo ukuthi abuye lazo ukuzolungisa la maphepha isikhathi siyabe sesimchile?
Isikhathi esisiphiweyo kusukela mhla ka-15 kusiyafika mhla ka-30 November. Umnyaka wonke lo since siqale inhlangano yezimi Imbokodo, omama ikakhulu esilabo lapha kuMbokodo besivele sibatshela ukuthi imphumela yokuthi kuzokwenziwani ngama-permit isingamenyezelwa noma yinini. Umuntu kahlale le ncwadi yomsebenzi ela i-passport lakhe elakho konke okuzodingeka, njalo sibe even le mali besisazi ukuthi kuzoba le mali ezofuneka ngoba besigcine si-apply ngama-R870 sikwazi ukuthi okungenzeka ukuthi ibe yileyo kumbe idlule. Kodwa sizimisele futhi ukusiza kulaba abadirect imincwezethu azihlangani kanje kanje, sibone ukuthi sisizana kanjani. Loba ungumama ungasebenzi ungela mali yokuthi u-apply leyo efunekayo, please sondela eduze sibone ukuthi sisizana kanjani.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Victress Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso iZimi Imbokodo, sixoxelaye ekhonale eSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga ke Sithandekile. Inzwisa kamaqondana shabalala rhythm besigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Amazwi omkhokheli we-MDC team Mnumzana Morgan Tswangirai awukuthi iGugu Rawundi yabangelwa yini asecunule abanengi. amafutha ezimota asesilela elizweni kulandela ukwehla kwesisindo semali yohlobo lwama bond notes. Ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo okhangelelwe ukugcotshwa ngolwesibili oluzayo eZimbabwe International Trade Fair. Igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.